Into enhle kakhulu ukuthi imali singena emabhanga lapha ngenxa yokuthi amabhanga isiphala lapho umuntu wonke kwansi ucupha khona. Nxa imali sezingena emabhanga kutho ukuthi imali sizasebenzela ilizwe. Imali ephansi komqamelo, imali egejelwe phansi kayilazithelo. Nxa imali ibhoda ebantwini lapho iyabisebenza, iyabi amabhanga ayayithatha abolekise abanye. So into sibile esithakazelelayo into esiyibona ngani into eqondileyo kakhulu izanceda umkhondomi nje jikelele.
Nanto ke udaba Mnumzana Ngwenya uthini wena ngalokhu ukuthi kuba khona ukuthi abantu sebesiya emabhanga kunye lamabhizimusi?
Hawu, kanti mina ngifuna ukwazi ukuthi kanti inombolo zakhona bazikhethe ngaphi, ngoba nxa ukhangelisisa ezomunotho lesingathi imali ebekwa esiphaleni investment akuhambelani, ngoba abantu abaningi baxotshwa imisebenzi. Amakhampani afuna ukufaka izimali zawo lapha eZimbabwe i-investment zilutshwana. Imali eziningi i-trade deficit esilala kwa-South Africa inkulu kakhulu, imiholo yabantu iphansi, kanti imali yakhona ethiwa khona siyandile ifakwa ebhenki ivela ngaphi? Ngoba ukuze ufake imali ebhenki, i-disposable income yakho, imali esalayo, sibhadale izikweleti eziningi, ifanele ibe yimali yokwazi ukuthi ungayifaka ebhenki. Imiholo nje yabantu engena nje ebhenki ama-public servants milutshwane. So mina angiboni ukuthi kule qiniso lapha ngokuthi sokunothando kumbe i-confidence ukuthi abantu bafake imali ebhenki. I-economy yethu si-informal, abantu abaningi bathengisa ezitradeni, ama-informal sector. Angikholwa ukuthi
nanto ke udaba Mnumzana Moyo uthini wena ngembono ka Mnumzana Ngwenya?
Yeah, ukuthi ilizwe leZimbabwe sisayakha sisalilungisa, iconfidence kayikafike engxenye lapho kumele ifike khona. Ubuza lapha ngenombolo ukuthi inombolo zakhona kazicacanga, kodwa iZimbabwe ile ilizwe lemali eningi kakhulu. Imali le ibibhodabhoda njengoba ejilo ku-informal sector, kodwa siphuma kwi-informal sector ingena emabhenki. Nxa sikhangele amabhenki, ama-figures akhitshwa ngamabhenki, inombolo ezikhitshwa ngamabhenki, wona ungawahlanganisa uwabuthanise inombolo lezi ziyakunika lokho okukhulunywa ngu-reserve bank governor. Yikho lapho amanombolo avela khona, yiwo lakanye amanombolo ebesiwasebenzisa yonke iminyaka yona le sasukisela ku-1.5 billion, kathesi sesibamba o-4.3 ngenxa yokuthi silokubuthanisa amanumba wona lawa US ebesiwasebenzisa lakanye lakathesi US wasebenzisayo. Yiwo asesitshengisela ukuthi abantu kusukisela ngo-2009 kulethwa ilizwe leZimbabwe lithatha u-US kadola ukuthi abe nguye osebenzayo lapha eZimbabwe. Sesibone inombolo lezi esitha ngama-deposit, inombolo lezi bezikhwela. So mina ngeke ngithi siyazisola lezo nombolo, ngoba sasizibona zikhwela minyaka ngeminyaka. Amabhenki wona ambona ukuthi angaba lesizathu yokuthi aqambele abantu amanga kumbe akhulume inombolo ezingasoqiniso, ngoba ama-license amabhenki ayathathelwa phela ungaqamba amanga nxa ungumuntu owamabhanga.